siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sesibuya sihlana njalo bathandekayo benkosi. Siqhubeke ngendaba yethu yomSamaria lamaLevi labapristi lezigebengu lezazimthetho. Njoba ngishilo ubana laba bantu namanje singahlala phansi sikhangele sihluze engqondweni siyababona ukuthi babukhona phakathi kwethu. Kodwa ke indaba namhlanje ngifuna ke sikhangele ukuthi nanga umuntu usewele phakathi kwenkinga, usebunzimeni, useludokoza. Umuntu lo eyedwa lapha khona ngaza ke azisize ngoba wayesemangweni labakiwo, mhlawumbe babengazi ukuthi uhambile uhambo lolo, mhlawumbe babemlindele bekwazi ukuthi endaweni ethile kodwa uzabuya ahlangane lomndeni wakhe. Kanti babengabuzanga elangeni ngoba umuntu lo baba lo kwasekuludokoza egangeni, wahlaba umkhosi waze watshayelizwe wazithulela umuntu wenkosi esebonile ukubana akekho oza kuzomnceda. Izigebengu lazo sezimenze isilo sengubo zamhlukumeza, phela kwakungahlukumezeka inyama yodwa kodwa nomphefumulo wakhe awuhlukumezeka, ngoba lo ozwisa inyama yakho ubuhlungu uzwisa nomphefumulo wakho ubuhlungu. Indaba ke namhlanje sifuna ke sikhangele ukuthi kati kambe sehlabe umkhosi unjalo kwakungena umuntu ongamsiza yini. Kuthiwa kusesenjalo ke umuntu wenkosi esenjalo kwathutsha umpristi. Umpristi wambona wamkhangela washaya luvalo wangenwa yibugwala wamgwema wahamba eceleni. Umpristi ngumuntu esikhangelele ukuthi abe nguye oduduza laba abasebunzimeni. Yebo ke angaswela imali yokubancedisa, angaswela lezinto zokusebenzisa ubana asize abantu, kodwa umpristi into enkulu alayo kumele kube yinhliziyo exhumana loNkulunkulu, acelele abantu bakaThixo umusa bazizwe labo abantu ukuthi bangabantu esebafakele lomthandazo wabanika lamazwi aduduzayo. Kodwa lo umpristi wasuka wahamba nje eceleni. Kunjalo ke kwabuya lo mlevi. AbaLevi laba kwakungabantu abaqakathekileyo ngaleso sikhathi. Yibo abanye babo babegcina amathempeli lapho kwakukhonzelwa khona. Abanye yibo ababengabahlabeleli bengabaculi beyikhwaya ematempelini wona lawo. La yena lo muntu okhangelele ukuthi ufundile uyakwazi uyazwisisa ukuthi umuntu wenyama uswela lokhu lalokhu. Kuthiwa wathethi gaga mehlo suka wabona hawu nanga umuntu sokusele udokoza wabetha eceleni laye. Kukangaki sisizwa ukuthi bona abantu abafundileyo endaweni babe yiwa abalungisa izinto, oprofesa abalezikhundla ezinkulu okumele balungise izinto, kukhanya yibo abathalaza eceleni izinto zisonakala. Bakhohlwa ukubana umphakathi ukhangelele kubo ukuthi ngolwazi lolo abalalo langemsebenzi abayenzayo kumele kuphume ukuncedisa abantu bakaNkulunkulu. Kwazathutsha ke indoda yaseSamaria kuthiwa yayizihambela njengoba zitshilo ukubana amaJuda lamaSamaria babengabonani. Mhlawumbe lo muntu wayeshaywe wayengumJuda, okuyikuthi umSamaria wayengazidlulela nje engagxize eqakala ngoba nalo muntu wayengaso wakubo. Kodwa kuthiwa ke wehla esilwaneni, mhlawumbe wayegibele ihashi ibhiza, wehla waya kuye wamkhangela wamzwela wamthoba amanxeba wamthwala wamusa ekliniki kumbe esibhedlela, wafika wakhokha wabhadala ngemali yakhe. UmSamaria lo abantu baze bathi umSamaria olungileyo, wena kambe wehlulwa yini ukusiza abanye abantu? Ulahlekelwa yini empilweni yakho? Unkulunkulu asisize sonke sibe le nhliziyo yalo umSamaria, singakhethi ukuthi sisiza bani, sisize zonke izidalo zikaNkulunkulu. Unkulunkulu azasisize sonke ngoJesu siyakhuleka. Amen.
Lo Solo vekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.